Soku isika disendaba ku VOA Ndebele.
Njani mthwakazi omuhle olamukela emoyeni ngolwesibili mhla ka 22 kuNhlangula 2021 ngontungamile inkomo endabeni zekuseni lamhlanje.
Nxa uhamba lapha eplant uhlangana lo muntu wonke egqoke imaski, njalo abantu bayasanitizer lokusanitizer lemashopu. Nxa ufika uthola silukulezi kubhu zamanzi.
Kubhubhe abantu abalitshumi lantathu 13 ngomkhuhlane we-COVID-19 eZimbabwe izolo.
Kumele ngomva kokhetho silandelisele ngengxoxo ezizaletha izixazululo.
Ibandla le-MDCT liyala ukuveza ukuthi umkhokheli walo umnumzana Douglas Monzora ukhulumeni emhlanganweni awenze lo mongameli Mnangagwa. Inkampani ye-Trega ithi isadingisisa imbangela yomlilo otshise isakhiwo sayo koBulawayo kuThange. Zonke lezi ndaba lezinye ziyalandela. Kubhubhe abantu abalitshumi lantathu 13 nge-COVID-19 eZimbabwe izolo, njalo kutholakale abedlula amakhulu amane 416 belo mkhuhlane lo. Lokho kukweze inani lasebefile laya kunkulungwane elamakhulu edlula isikhombisa 1685. Asebebanjelwa umkhuhlane bona sebephezu kwenkulungwane ezingamatshumi amane 44,195. Abezempilakahle bathi umkhuhlane lo usubhahe kakhulu endaweni ezivaliweyo ezifana leKaripa, iMakonde, iKaroi kanye leKwekwe. Udla njalo ubhedu endaweni ezifana leMagunje, iChirundu, Mangura, Mount Darwin lasemalokitshini akoBulawayo abalisa inkulumane yeMakandeni kanye lamanye asinyakatho yedolobho. Abantu abahlatshwe ijekiseni yakuqala yokuvikela lomkhuhlane izolo baphansi kwenkulungwane eyodwa 936. Abahlatshwe esibili bedlula kancane inkulungwane 1183. Asebehlatshwe eyakuqala bonke sebengu 704,001. Asebehlatshwe esibili njalo ingeyokugcina bona sebengu 436,851. Lanxa abanye bebikwa bengayilandeli imigoqo eqiniswe nguhulumente ngenjongo yokwehlisa lomkhuhlane, ePlumtree kona babikwa beyilandela. Ngokutsho kwesiphathamandla senhlanganiso yabahlali iPlumtree Combined Residence and Development Association umnumzana Richard Khumalo,
okukhona yikuthi abantu bazilandela izixwayiso zikahulumende, bagqoka amamaski. Nxa uhamba lapha ePlumtree uhlangana lo muntu wonke egqoke imaski, njalo abantu bayasanitizer lokusanitizer lemashopu. Nxa ufika uthola silukulezi kubhu zamanzi ezilomuthi phakathi sepa yokuthi behlambe izandla zabo. Njalo okunye okukhona lapha, ukuhlatshwa abantu bayahlatshwa sibili ngobunengi. Sibili kukhanya injection abantu bayemukela ngazo zonke izandla sibili. So akulanto engani iyasoleka.
Labo ababe bethe babanjwa lomkhuhlane ungathi bayanakekelwa kuhle yini?
Uhulumende ukhanya uyabanakekela, ngoba sikhuluma kunje kule wadi ekhona eyokuthi nxa uthe wabanjwa lomkhuhlane uhanjiswa khona ngale sibili usiyatreatwa uphume susilile. Ngaleyo ndlela yikho okwenza lathi sibone ukuthi hayi uhulumende uyabanakekela labo bantu.
idolobho ngedolobho lilenkinga zalo khona ngapho ePlumtree kuyini okuhluphayo elingathanda kulungisiswa
ya lapha ePlumtree esingafisa ukuthi kulungisiswe baba njoba nusitho kulodaba lamasuwa phonzi awe Plumtree Town lapho ohamba khona ingcekeza sesike sakhuluma le local authority iPlumtree Town ngalo uhlupho lwakhona amasuwa phonzi lawa abantwana basuka besiyabhukutsha khona ngale ngenxa yokuswelakala kwama swimming pool becine begalula ngobuningi khona ngale so sihlezi silama cases amaningi okugalulwa kwabantwana ngakho ke bese sikhulume le local authority ukuthi kungcono amasuwa phonzi lawa efenselwe njengemadorobheni wonke ungaye emadorobheni wonke awelizwe uzathola ukuthi amasuwa phonzi avalelwe awethu ngapha ePlumtree Town ngafenselwanga lenkomo sikhuluma kunje zinatha khona phana idoti kubuye futhi kubulawe inyama lana ingene emabutcher sithenga amathumbu engasahlambulukanga so sifisa ukuthi udaba lolu lulungisiswe yilocal authority kufakwe ifence
Umnumzana Richard Khumalo ngohlanganiso yabahlali iPlumtree Combined Residence and Development Association. Inkampani yetrega kobulawayo ithi isadingisisa imbangela yomlilo oqhamuke wathisa izakhiwo zayo kugatsha lwayo lwe-Monarch Steel kuCameroad kuleli dolobho. Umqondisi walenkampani umnumzana Patrick Mawovera utshele umsakazo we-ZBC ukuthi ubengeke achaze okuningi okwamanje andubana baqede uphenyo lwabo. Itreka ngenye yamankampani ambalwa alokhu esebenza njalo eqhatsha abantu kobulawayo. Amankampani amanengi avala ngenxa yokudilika komnotho kanye lomkhuhlane we-COVID-19. Usithandekile Mhlanga we-Studio 7 uxoxele siphathamandla senhlanganiso emela izisebenzi i-ZCTU esigabeni sangentshonalanga yelizwe umnumzana Ambrose Sibindi.
Weli kuyinto ebuhlungu nxa sisizwa ukuthi kube lokuqhamuka komlilo okwenzakale enkampanini enkulu kakhulu eyalapha ebobulawayo i-Trigger abanye bathi i-Monarch kuyafanana nekampani. Into esikhathazayo ukuthi nxa kuyukuthi kube lo monakalo omkhulu impahla ezilahlekileyo khonaphana kusitsho ukuthi ikampani ukuze ivuke futhi izaba lokudondombela okuthile ngoba isilahlekelwe imali eningi okungaba yimpahla okungaba yimtshina phezu kwalokho futhi bese sisiya ngaphe ezisebenzini siyananzela ukuthi ikampani enkulu elabantu abaningi abasebenza khona abaqhathiweyo kodwa-ke nxa leyo kampani sokube lo monakalo onjengalowo kwaba lokulahleka kwempahla kwaba lokulimala kwemtshina kusegcekeni ukuthi izisebenzi eziningi zingaphesa ziqine seziphelwe ngumsebenzi ngesizathu sokuthi lapha kade besebenza khona sokube lalo umonakalo engxenye njengekhampani enkulu enjengomonarch ingafisa ukuba nincedwe kakhulu lapha sezikhale uhulumende ukuthi ngabe kube lenje into enjengaleyo uhulumende layangenele ancedise ukuba naleyi khampani ivuselelwe masinya ngoba iyikhampani ebincedisa kakhulu kwezomnotho welizwe incedisa njalo lezimuli ngokubana iqhatshile abantu abasebenza khona abalemuli esingama-extended families abakhangelekizo incedisa njalo lakulocal authority khonapha ku-city council ukuthi ikampani ebhadala imali eziphezulu esingathi ngezemthelo ama-rates ukwenzela ukuthi i-service delivery bene silethemba ukuthi engxenye kuzalungiswa masinya izisebenzi engaladlelwa ngumsebenzi
khona nxa sesikhangela amankampani anjengawona lawo o-Monarch lamanye nje elokhu eqhatsha yini abantu abaningi.
Well, eqinisweni ukuthi eZimbabwe kathesi ezomnotho welizwe azimanga kuhle. Amakampani amaningi eqinisweni ayaqhula abantu abaqhathwe abasafani lezolo. Yebo, kambi ikhampani enjengemonarch ingeyinye amakampani amalutshwana aloke eqhatshile abantu esingathi thina ngabantu abaningi lanxa inani lingabe lehla kancane kodwa ngamakhampani esiwathembileyo kodwa nxa sesigwala ke sesikhayela ibhelimonti engokuningi bayo eqinisweni ukuthi hhayi akulanto ekhona amakhampani amaningi sawavala amakhampani amaningi anayasebenza uzathola ukuthi sayehlisa izisebenzi uthole ikhampani yayile abantu abangama-4,000 kade sizwakuthi uzathole lama-200 kube lezinye sezavala completely ungafika amakhampani amakhulu abanye sokuphonga ukuba nje ungathi ezikwateni kuthwela phana ukuthi ikhampani siyalisa out yak kunywa kunywa sokungena indigenous bagcwala iganga lonke nxa kule industry lapha kobulawayo ivela isekho eqinisweni besikhala ukuthi uhulumende okwaba le mzamo yedimafu yani yakuqala ukuthi kuthiwa kufakwa izimali kwenzela ukuthi kuselwe amakhampani lakho kwakwazanyazwa government of national unity esakhona wedlula kwedlula kwamakhonapho kathesi sokula makuwezwa kala kuphela seyikho sokugijiswa kuthiwa yiama-SMEs asithwa rongo kodwa-ke asebenzayo lawo uzananzela ukuthi asekhathi abantu abalutshwana labona kanokhona abasebenzayo iqiniso eliningi labo abaholi ngesikhathi le mali abayiholayo imali engelancedo okuthi ungayidingisisi ukuthi nxa sikhuluma i-poverty datum line esikubo 39,000 zimdola ngenyanga khathi abantu abaningi vele la kwe-afini abafiki kuleyo mali so kuyatshengisa ukuthi hhayi amakhampani eqinisweni akusela lutho olukhona abantu sebephonga ubambela khona phana ukuthi bona abalutshwana nje singenzani ngoba abantu kungelabo bangabamba khona
Umnumzana Ambrose Sibindi ngoinhlanganiso yezisebenzi iZCTU.
Yebo 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 mthakaza muhle siyalinxusa kuhlelo lwabatsha olwe B connection esilethulela lona maviki wonke ngolwesibili ngo 8 pm namhla kuhlelo siqhubeka sixoxa labatsha ngokumemetheka kwe COVID-19 elizweni sikhangela njalo ukuthi ukuqiniswa kweziqondiso ezifakwe nguhulumende ngeviki edluleyo sokwenqabela ukumemetheka kwaleli gciwane ziphambanisa njani impilo zabatsha zilukandaba lingakhuthwa ilolu hlelo lilami uMike Hobe No 8 ntambama
Ivandla le MDCT liyala ukuveza imininingwana yomhlangano oqhutshwe ngomkhokheli walo umnumzana Douglas Monzora lomongameli yamasoni Mnangagwa ngeviki edluleyo Leli bandla lisolwe ngabanengi ngemva kokubika kwephephandaba le-The Standard ngesonto ukuthi umnumzana Monzora ucele uMnangagwa ukuthi engavumeli kusenziwa ukhetho lwama-by elections. Abebandla le-MDC Alliance bakusolile kakhulu lokhu besithi uMonzora kafuni kwenziwe ukhetho ngoba ekwazi ukuthi ibandla lakhe lizanqotshwa lihle libe yimbali. Sixoxele sikhulumeli se-MDCT umnumzana Witness Dube.
Udaba lwengxoxo nkulumo olwethulwe ngubaba uDouglas Monzora umkhokheli we-MDCT ludaba okukade lwavunyelwana ebandleni le-MDCT ukuthi yebo kambe ukhetho siyalufuna njalo silufuna lukhululekile ngezikhathi zonke kodwa alona ngokwalo lulodwa aluze lwaqeda zonke inhlupho zabantwana bezimbabwe kumele ngomva kokhetho silandelisele ngengxoxo ezizaletha izixazululo kwezemkhonomi welizwe ngoba abantu kabahlalisekanga kuhle kwezemkhonomi yelizwe isimo sinzima wonke umuntu uyakubona wonke umuntu uyakuzwa kwezepolitics yezimbabwe into kazimanga kuhle abantu bonke baya ubona njalo bayakuzwa kanti nje lenhlala kahle kaZulu jikelele hathi ayikho esimeni esipha ukuthi silizwe elikhululekileyo elizenzela zonke izinqumo ngempilo zazo ngakho ke thina njengebandla le-MDCT sikubone kufanele ukuthi siqalise lezo ngxoxo nkulumo ekuhlonipheni ke lezo ngxoxo nkulumo yikho singazange sifise ukuthi esikwethule kumongameli kuchaphaka emphakathini kungakabi lokutshintshana kwemibono phakathi kwebandla lethu laye umongameli welizwe ngoba lezi zingxoxo okumele ekugcineni kwazo zidonse bonke abantwana bezimbabwe baphatheke ngoba isifiso sethu njengebandla yikuthi sakhe izimbabwe ethatha yonke imibono yabantu abakupolitiki yabantu abakunkolo yabantu abakungatsha zonke nje zempilo yethu njengabantwana bezimbabwe ngakho ayisiyo mfihlo ukuthi sikhuluma lo hulumende
iphephandaba le-Standard libika ukuba uMonzora ucele umongameli Mnangagwa ukuthi engaze avuma kusenziwa ukhetho lwama-by elections okuyinto esolwa ngabantu abanengi ikakhulu abe-MDC Alliance
Yebo, ikwa ukucelileyo yini kumnanga kwakhonoko?
Ashi leli phephandaba lifana lomuntu nje ophosele umambule edamu wazibambela amadlamehlo, wazibambela omankala, wazibambela oxamu, azikho nje inhlanzi yemambule nakhe ustandard. Abantu kabangithuselwa ngamaphephandaba anjalo, abantu kabangadoselwa ekuthini balulaze udaba lwengxoxo nkulumo elolu osolusukumile, ngoba lolu daba olohlose uku uleta impila kahle yababantu.
Umnumzana Witness Dube isikhulumeli se-MDCT. Seli kubonile na ukusemaphephandabeni. Inkundla yezimu live ibika ukuba umkhwenyana kaMgave umnumzana Simba Chikore Mutsawuni ufunyanwe emsulwa kucala lenkohlakalo ekade ebhekane lalo. Inkundla eNew Zimbabwe yona ithi isidumbu sowake waba ngumongameli weleZambia umnumzana Kenneth Kaunda sizahanjiswa ezabelweni zonke zelizwe ukuze avaleliswe nguZulu kusukela mhlaka 25 kulinyanga kusiyafika mhlaka 5 ngenyanga ezayo. Songu isikhathi sembiko yenu.
Salibonani boDube khona ngapho lenjani khona ngapho eAmerica liyaphila kodwa ngezindawo ngezindawo lonke basakazi bama bahle sithandekile bonke ngeke ngiqethe. Hey, hayi siyabona mphela awukhulumayo uLino Brown ngkhona lapha eMidrand. Hey, hayi siyakubona lokho esikubona ngapha eZimbabwe, mina mvile ekhaya izolo bense ekhaya mbonile mina amapolisa behamba ngemoto. Hawu uli ku roadblock uhamba ngemoto emapolisini futhi awudluli ungajiya nga 100 rand or 50 rand yumsebenzi abawaziyo ababekelwe emgwaqweni. I-roadblock le roadblock uhambe njiya 50 rand 100 rand 50 rand 100 rand 50 rand 100 rand ma uthi awunayo leyo mali imoto yabotshwa. Ukuthi ibotshelani awukwazi ukuthi yabobotshelwani ngoba uyabunamaphepha akwanileyo, ulilayisensi yakho, imoto isemthethweni, konke kusemthethweni, subotshwa. Kwezimbabwe lokhani i-corruption yasezimbabwe aya izanu PF ngokuthi sokuyisikhathi sokuthi iphume manje embusweni. Sike sifake omunye mebhuza uzaba lothintsho. Sike sifake omunye and then singakuvumi kathesi singamaZimbabweni sonke. Ngicelani ukuthi singakuvumi lokhwana okwayenziwa ngomgabe lokhwana ukuthi edliwe nguTsvangirai ebesithi ha-a kadliwa ngalovota akuphindwe futhi ukuvota. Ha-a singakuvumi lokhwana. Lokhwana kwayenzeka lakhomba kumgabe akuphindi kwenzeke futhi singaphinde sikuvume. Mabe ngathi siphinde futhi bengadliwa bethi siphinde kuvota. Ngiyabe ngifisa wonke amaZimbabwe nesukumele phezulu, whether umshona, whether umkhalanga, whether umdebele, whether umtonga, whether uyini, sisukumele sonke phezulu sihle sithi athina sakuvumi lokho, asisayi kwevota, thina sesivotile sokukwanile ipresident ile esikhethile ewinile. Noma uyine ngabantu abangutheni edlule umnanga kakho ngabantu abangutheni kumbe edlule ngabantu abangufive winile, uyabuwinile anje. Ibhora ungathi udlala ibhora, ungathi udlala ibhora olingawina nge-1 nil. Akuthi ukuthi alidliwanga, kuthiwa lidliwe 1 nil, udliwe. So yena ngonjani lo angafuna ukudliwa 1 nil? Hayi kumele edle evume ukudliwa. Odliwe edliwe. Kule game vele hayi asisayenzi lokho. Ukuthi hey kumele ube lamavoti angaka inkundla uzokwanisa ukubambila izwi uthathe uphathe izintamba asakungeni lokho. Thina sifuna ukuthi ungathi udliwe ngabantu abangu-2 uma esihlalweni anthu udliwe. Udliwe. Na udliwe vele udliwe. Hey, asukumele niphezulu sivoteni ngiyabonga inkosi busisi.
Salubonani, salubonani. Balaleli kwisithuthu sendlini. Lo mbuzo la ukuthi kungenxa yani uChamisa esithi yena nguye ongakwanisa ukulungisa izinto eZimbabwe. Uthweleni yena esibambe iZimbabwe ukuthi ingalungi. Ukuthi thina esaqalisa le MDC ngo-1998 kwenziwa amaskeyawe utshangira yesidingo yothwela amakhiye okudla okuvala lokuvula. Ngemva kweminyaka emibili emithathu ukudla kwavaleka, imali yaswelakala lalamuhla. So kuliqiniso ukuthi abantu be-MDC yibo abayenza iZimbabwe yaba wesi. Yaswela imali, yaswela ukudla. Izinto eziningi zaswelakala ngokuthi bona abe-MDC bafuna ukungena esihlalweni nge-economy, nge-economy. So alike limbuzele uJamisa ukuthi uthweleni yena okuyikho okubambe iZimbabwe ukuthi sihlupheke sinsingaka sijima siye emazweni yena sithene ungakhulunywa la izinto zonke ziyalunga ngenxa yayo.
Sanibonani, sanibonani kustudio 7 ebulisa lezihlobo zonke ezisendaweni ezithiyeneyo. Ngithi ube siyazamana ukuthi sibambaneni kwenzela ukuthi ilizwe lakithi livuke kahle. Ukhuluma ngumhulu lesifiso sokuthi ube ilizwe liyakhathwa emandebeleni kusetshenziswa ibhoda le eyakhulunywayo. AmaNdebele bewodwa lamashona ebewodwa ngoba kuyoba nzima ukuthi amashona asize ngalutho kuzima. And siyacela ukuthi lo 2023 bengarobhi bengavotisi abantu abafakudala. Sizotry ukuthi siyevota ngobuningi kodwa bengarobhi phela, bevotisa abantu abangekhoyo. Cela ukuthi lamaphoyisa azobe khona abheke kahle ukuthi abarobhi na, ngoba silesifiso sokuthi manje iZanu-PF iphume sikhathele ngayo ayisizi ngalutho. Okwaye babetshontsha kuphela izimali. Siyacela ukuba namanje iphume esihlalweni asisayifuni iZanu-PF. ZanuPF sikhathele ngani, akungene inye engenayo Mthwakazi or MDC. Sike sizame inye maybe ngalethu obungcono.
Salibonani kustudio 7 ndinjani basakazi bestudio 7 labalaleli bestudio 7. Besicela lisedlulisele lo mlayezo esizweni sonke kuze amakhosi akithi, induna zakithi zonke, kuze bonke abaphathelane lesizwe sakwaMthwakazi. Silo mbuzo ofuna ukuthi lisincedise khona. Cela ukubuza ukuthi inkosi yakithi ifakwa nini, igcotshwa nini inkosi yakithi. Sesicela inkosi yakithi ifakwe ngokusemthethweni. Siyacela inkosi yakithi ukuthi igcotshwe ngokusemthethweni. Isizwe sibuyele la esasivele sikhona endulo. Siyacela lisibuzele isizwe. Ngiyabonga.
Kungabalaleli bestudio 7 abasithumele impiko yabo ngeWhatsApp. Lawe mlaleli uyenelisa ukusithumela owakho umbiko kunombolo ezithi 001 202 465 0318. Singene kwezivela kwamanye amazwe. UZulu wakwele Ethiopia ubevota izolo kukhetho uhulumende athi ngolwakuqala ukuqhutshwa ngendlela ekhululekileyo. Intathelizindaba yeVoice of America uHeather Murdock ubike ukuba ukhetho lolu luza ngesikhathi kulempi esigabeni seTigray kulelo lizwe. Abezomvikela kwele Nigeria venelise ukuhlenga abafundi abayisishiyangalombili kanye lababalisi abathathu abathunjwe kulelo lizwe ngolwesihlanu. Intathelizindaba yeVoice of America uTimothy Obiezu ubike ukuba abathumbi babafundi laba babulale abathathu. Abathunjiweyo bonke bafika phose ikhulu 90 njalo abanye abakaziwa ukuthi bangaphi. Singene kudaba lweMelika. Umongameli Joe Biden ubekhuthaza abantu ukuthi bahlatshwe ijekiseni ye-COVID-19 ngobunengi ukuze bangene kukhefu likazibuse ele-Independence mhlaka-4 ngenyanga ezayo. So kuhlatshwe abantu abayisilinganiso samachumi ayisikhombisa ekhulwini 70% ukuze ilizwe livulwe. K
Gepha inqethi kwezempila kahle zithi lokho kulakho ukungafezeki nanku okwamanje sokuhlatshwe abantu abayisilinganiso samajumi ayisithupha lanhlanu ekhulwini 65% kanti sebebalutshwana njalo abazinikela ukuhlatshwa kulezinsuku. Ingcwethi zithi abantu bengekela ukuhlatshwa umkhakha ohlasela ngamandla njalo obulala abantu abanengi owe-Delta variant ulakho ukudala umonakalo omkhulu eMelika. Okwamanje asebehlatshwe ijekiseni yakuqala sebesedlula izigidi ezilikhulu lasikhombisa 177 million, kuthi asebehlatshwe esibili njalo ingeyokucina sebengu 149 million. Ngokutsho kwenhlanganiso ye-Centers for Disease Control and Prevention, izigaba ezihambela muva ekuhlabeni abantu zigoqela i-Alabama, i-Arkansas, i-Louisiana, Mississippi, Tennessee kanye le-Wyoming. Ukuhlaziya lolu daba sixoxele sizalwane seZimbabwe esihlala eMelika, umnumzana Tim Moringayi.
Sibona ukuthi ama-state law o-Alabama, Wyoming and all the likes balama-Republican governors who in fact have been on the forefront ukuthi bangancedisi or ukufaka ama-infrastructures ancedisa abantu be-state yona leyo. Singabona ama-states amaningi they have involved i-National Guard, ama-churches, i-administrations lama-cities ukuthi banikeze abantu lokho kubatshengisayo ukuthi i-COVID is not the mark of the beast and all these other conspiracy theories.
Umongameli Biden wathi abantu kumele bahlatshwe ngobunengi ukuze kuthi kusiyafika usuku lwe-independence mhla ka-4 ngenyanga ezayo ilizwe libe selivuliwe. Ubona lokho kungenzeka yini inxa sikhangela abantu asebehlatshiwe okwamanje?
Ama-numbers angikhona kathesi lokhe engathiwa they are on the other side of the charts abafuna ukuthi zibe khona at 70%. Into ehluphayo mnumzana Nkomo is you cannot tell human beings what to do. A lot of times umuntu uzakhetha into afuna ukuyenza ngoba they have the belief ukuthi they have the freedom of rights and the freedom of expression. And siyabona ukuthi amanye ama-communities njengama-Mennonites, ama-Amish and all these other Christian groups vele they've always had a suspicion over i-vaccination le-prenatal care before igciwani le-COVID. So there are a lot of conspiracies plus cultural norms ezi-impeda i-success yokuthi umuntu wonke avaccinatewe.
Esigabeni sakho ngapho umi njani umumo, bayahlatshwa yini abantu?
Lapha ngikhona e-Ohio ugovernor uDeWine usefake i-Vax-a-Million competition ukuthi every Wednesday for 5 weeks umuntu oyedwa uzawina $1 million, umuntu omdala, then abancane bayawina a scholarship for life. So ngiyabona abantu ngathiwa bayathutshisa ukuhamba ukuyohlatshwa either i-Johnson and Johnson, le-Pfizer or amanye lawo Moderna for right now. But lati lapha e-Ohio, I think we are around 60-something% with the first shot kuphela.
Umnumzana Tim Moringayi isizalwane seZimbabwe esihlala eMelika njalo uhlaziya ezombusazwe. Ukuziphetha ezekuseni sikhangele ebezihamba phambili. Ubhubhe abantu abalitshumi lantathu 13 nge-COVID-19 eZimbabwe izolo njalo kwatholakala abangu-416 belo mkhuhlane lo. Ibandla le-MDCT liyala ukuveza ukuthi umkhokheli walo umnumzana Douglas Monzora lomongameli Mnangagwa bakhulumeni emhlanganweni abawenze ngeviki edluleyo
yo inkampani yetreka iti isadingisisa imbangela yomlilo ochise ifekitali yayo kobulawayo kuthange. Kwanele Mthwakazi, likhumbule zikhona ezakusihlwa ngo 7:30 na asibeni sonke kweze kuseni njalo kusasa ngo 6:30. Yimi untungameli Nkomo.